abantu basuke bamamela kakhulu indaba kababa umgaba mhlawumbe ngoba kabamthandi base belindele ukuthi aphume, kodwa bakhohlwe ukuthi umoyo uthe indlela iconstitution yelizwe eyasunduzelwa ngayo eceleni ayilunganga. And ekhulume njalo umoyo ubekhulume ngumuntu weparty ebelonga kwenye faction. So okwenzakalayo ukuthi kungaba njalo iqiniso liyaqhamukana phakathi, abanye abantu bame ngale, abanye beme ngale, iqiniso elipheleleyo bese lisala lingekho egcekeni.
Kodwa wena ungathini ngombiko wakhe wonke nje konke akukhulumileyo? Ngumuntu olomqondo kumbe ngumuntu obehumana nje ngoba wakhitshwa kuhulumende?
Kukhona khona ukuthi hayi njengomuntu okade sesihlalweni ekuhulumende njalo esebandleni emele elinye iqembu phakathi kwebandla, kunenge akukhulumileyo okwe-faction yakhe aphuma kuyo. Kodwa ke usizi ukuthi usapho lweZimbabwe luningi alusamamelanga izinto ezibalulekileyo umoya azikhulumileyo, ezifana nokuthi kulungile yini ezweni ukuthi umthetho welizwe ubeke eceleni, amabutho elizwe asetshenziswe ukuthi faction yeparty eyodwa ithathe umbuso. Ngoba kube khona ukujabula okuningi nabantu bejabulele ukuthi umbuso suthethwe kumgabe wabekwa kwezinye izandla. Abantu basebekhohlwa ukuthi akumelanga babheke amagama abantu lemizimba yabantu, kodwa bazibuza ukuthi okubusa ezweni umthetho yini. Ngoba into enzakele eZimbabwe ukuthi umbuso uthethwe ngodlame, kusasa lowo mbuso uzathathwa ngedlame ibandla eliphikisayo linganqoba ama-elections. Kolokhyana ngenxa yenjabulo yethu lokuthakazelela kwethu ukutshintsha kwezinto sisuka sikukhohlwe. Ukuphakamisela umoyo khonkhyana ukuthi lithini ngokusunduzelwa eceleni komthetho yinto ebalulekileyo leyana ekhulumileyo. Kufanele ukuthi ngamaZimbabweni siyahlala phansi siyekele ukuzihlukumeza ngamagama abantu lamabandla, sibheke indaba yomthetho obusayo.
Ubaba uMoyo uthi njalo eleZimbabwe sokuyiloko okuthiwa ngesiNgisi yi-banana republic, uthi akusela mthetho, umthetho awusalandelwa eZimbabwe. Yebo kunjalo.
Okwenzakala eZimbabwe ukuthi umbuso uhluthulwe ngodlame okuthiwa ngesilungu yi-coup. Bangakugcoba ngamafutha njani, bakufake i-perfume engakanani, eqinisweni ukuthi iZimbabwe ibuswa yi-army njengoba kathesi sikhuluma. Bengabe befake i-mask yokuthi i-civilian government, but oqotho oluqotho ukuthi umuntu busa iZimbabwe kathesi ngoChiwenga lo Parents Shiri lo Moyo, umnumzana uMoyo. Nankakwa singathi lokhu kuthiwa yiphapheti efakwe kwathiwa ozuzothatha amandla nanka, uyiface kodwa okukhona laphana ngesilungu kuthiwa yi-military junta. And amaZimbabwe amaningi aza kunanzelela khonokho mhla kuyathiwa i-opposition inqobile okhethweni sokumele umbuso usuke kulaba uye kulabana, yikho zabona khona ukuthi obusayo eZimbabwe kubani.
Ubaba uCharamba uthi yena uMoyo ngumuntu ohumanayo liva kale ndoda elabaleke elizweni la thiya imuli yalo lithiyela umgabe. Ungathini ngamazwi kaCharamba la?
Hayi, kodwa nti iqiniso siyalazi ukuthi uMoyo ngakabalekanga ngabe bambulele, ngoba abantu ababusayo bona babahluthula umbuso, yibo abantu ababekugugurawundi, yibo abantu ababekumrambatima, yibo abantu abayenza ama-disappearances lokunyamalala kwabantu abaningi. UMoyo njengomuntu okuzani laye uyakwazi khonokho. Bangamhleka bathi ligwala, kodwa ubengalazi izikhali zokuzivikela ngoba abantu abebemfuna bebephethe izikhali. La ikhuluma emi uCharamba phezu kwesinye isiduli njengoba uMoyo la ikhulume kwesinye isiduli, kodwa iqiniso limi kwenye indawo.